Imisebenzi isahluko sechumi. Kwakukhona eKesariya indoda ethiwa nguKornelia, eyinduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italiya. Wayeyindoda ekholwayo lemesabayo uNkulunkulu kanye lendlu yayo yonke, inika abaJuda abangabayanga iziphiwo eziningi, ikhuleka futhi kuNkulunkulu. Kwathi ngesikhathi semini yantambama, yabona embonweni isithunywa sikaNkulunkulu singena kuyo sisithi,
Cornelia!
Wasijolozela esesaba wathi,
Kuyini Nkosi?
Sathi kuye,
Imikhuleko yakho leziphiwo zakho kufinyelele kuNkulunkulu kwaba yisikhumbuzo phambi kwakhe. Ngakho ke, thuma amadoda eJopa alande uSimoni othiwa nguPetro. Yena ungenisile kuSimoni umkhuhli ondlu yakhe ingasolwandle.
Sesihambile isithunywa ebesikhuluma laye, wabiza ababili kwabendlu yakhe lowebutho okholwayo kulabo ababehlala laye. Walandisa konke, wabathuma eJopa. Kusasa besahamba sebesondela emzini, uPetro wenyukela phezu kwendlu ukuyakhuleka. Kwakusemini, walamba, wafuna ukudla. Wathi besamlungisela wehlelwa yisiyezi. Wabona izulu livulekile lolutho olunjengengubo enkulu lusehliselwa ngamasondo amane emhlabeni. Kwakukhona kulo zonke inhlobo zezidalwa ezihambayo, lezihuquzelayo, leziphaphayo. Kwezwakala ilizwi lisithi kuye,
Petru, vuka, uhlabe, udle.
Kodwa uPetru wathi,
Hashi, Nkosi, ngoba kangizake ngidle into embi lengcolileyo.
Ilizwi laphinda ngokwesibili lathi kuye,
Lokho uNkulunkulu akuhlambululeyo, ungatsho wena ukuthi kubi.
Lokhu kwaphindwa kathathu, ulutho lolo lwabuyiselwa ezulwini. UPetro esadidekile engqondweni yakhe ngokuthi ngabe uyini lowo mbono awubonileyo, wafika amadoda ayethunywe nguKornelia, esebuzile indlu kaSimoni, ema ngasesangweni. Amemeza ebuza ukuthi uSimoni othiwa nguPetro ungenisile lapho yini. Wathi uPetro esanakana ngombono, umoya wathi kuye,
Khangela, amadoda amabili ayakufuna. Sukuma, wehle, uhambe lawo. Ungathandabuzi, ngoba yimi engiwathumileyo.
UPetro wasesehlela kuwo wathi,
Yimi elimfunayo, indaba bani eliza ngayo na?
Bathi,
UKornelia induna yekhulu, indoda elungileyo lemesabayo uNkulunkulu, ehlonitshwa yiso sonke isizwe sabaJuda, walayelwa isithunywa esingcwele ukuba akubizele endlini yakhe ezwe amazwi kuwe.
Wasebangenisa endlini bahlala laye. Kusasa wasuka wahamba labo. Labazalwane abathile baseJopa bamphelekezela. Ngosuku olulandelayo bangena eKesariya. UKornelia wayebalindele esebizile izihlobo zakhe labangane bakhe. Wathi ukuba uPetro angene, uKornelia wamhlangabeza, wawela phansi ngasenyaweni zakhe, wamkhonza. Kodwa uPetro emphakamisa wathi,
Sukuma, lami ngingumuntu nje.
Esakhuluma layo wangena, wafumana abantu abaningi bebuthene, wathi kubo,
Liyazi ukuba akakuvunyelwa ukuba umuntu ongumJuda ahlangane, ahambelane lomuntu wesinye isizwe. Kodwa uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi ngingatsho ukuba omunye umuntu mubi, ingabe ungcolile. Yikho lokhu ngizile nxa ngibizwa kangalanga. Ngakho sengibuza ukuba ungibizeleni na?
UKornelia wathi,
Ngensuku ezine ezidlulileyo ngalesi sikhathi ngangikhuleka endlini yami ngesikhathi semini yantambama. Ngasengibona indoda imi phambi kwami, yambethe ingubo ezikhazimulayo. Yathi kimi, Cornelia, ukukhuleka kwakho kuzwakele, lokupha kwakho iziphiwo kukhunjulwe phambi kukaNkulunkulu. ngakho thumela eJopa ubize uSimoni othiwa nguPetro. Yena ungenisile endlini kaSimoni umkhuhli ngasolwandle. Ngasengithumela kuwe ngaleso sikhathi, wenze kuhle ufike. Ngakho sesikhona lapha sonke phambi kukaNkulunkulu ukuba sizwe konke okulayelwe yiNkosi.
Kwangikhona uPetro wavula umlomo wakhe wathi,
impela ngiyabona ukuthi uNkulunkulu kakhangeli ubuso bomuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo lowenza ukulunga uyamamukela kuye. Yilo ilizwi alithumela ku-Israyeli ejumayela ivangeli lokuthula ngoJesu Kristu, yena uyiNkosi yabo bonke. Liyalazi ilizwi elamenyezelwa eJudiya lonke kusukela eGalili emva kobhaphathizo olwachunyayelwa nguJohane lokuthi uNkulunkulu wamisa uJesu waseNazaretha ngomoya ongcwele langamandla, lokuthi wahamba esenza okulungileyo esilisa bonke labo ababesemandleni kaSathane, ngoba uNkulunkulu wayelaye. Lathi singomfakazi bezinto zonke azenzayo elizweni labaJuda laseJerusalema, bambulala ngokumphanyeka esiphambanweni, kodwa uNkulunkulu wamvusa ngosuku lwesithathu wambonakalisa, kungesikho kubo bonke abantu kodwa kithi esasikhethwe ngaphambili uNkulunkulu ukuba ngofakazi, thina esadla sanatha kanye laye emva kokuvuka kwakhe kwabafileyo. Wasilayela ukuba sijumayele ebantwini sifakaze ukuthi nguye omiswe nguNkulunkulu ukuba ngumthonisisi wabasilayo labafileyo. Ngaye bonke abaprofeti bafakaza ukuthi ngebizo lakhe bonke abakholwa kuye baza kwamukela ukuthethelelwa kwezono.
Wathi uPetro esakhuluma lawo mazwi, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo bonke abalizwayo ilizwi. AbaJuda abakholwayo ababefike loPetro bamangala, ngoba isiphiwo sikamoya ongcwele sathelwa laphezu kwabezizwe, ngoba ababezwa bekhuluma ngendimi bedumisa uNkulunkulu. Wangikhona uPetro wathi,
ukhona yini ongala lamanzi ukuba laba bantu bangabhaphathizwa abamukele umoya ongcwele njengathi na?
Waselayela ukuba babhaphathizwe ebizweni likaJesu Kristu, bamcela ukuba ahlale labo insukwana.